Siyananzelela ukuthi inani elabantu asebehlatshiwe liphansi esehlatshwe ngabantu uhulumende ubetholile le injection ezingani ziningi impijana ebezingakwanisa ukuthi zihlabe abantu abathe xaxa kodwa khona abalutshwana asebehlatshiwe ngenxa yokuthi njengoba sayenza sicubungula sibuza abantu ukuthi bangayithatha yini injection kumbe bayesaba kodwa sananzelela ukuthi 75% iyesaba ngakho khona okuqakathekile ukuthi abantu bakunanzelele ukuthi uhulumende nxa esiya phambili ngeprogram leyi yokuthi kuhlatshwe abantu kuyamele siqale silungise khonokho ukuthi abantu bachasiselwe ngale vaccine okwesibili kusetshenzwe kubanjane lamabandla ukwenzela ukuthi amakholwa kumbe ngathi amakristu bazwisise ukuthi le vaccine yinto empila kahle awuhambelani lalokho abantu abakubalayo kusambulelo okuthwana kuzaba le nombolo 666 abaningi babanjwa ukwesaba khonokho khuluma nilandelela esakufumanayo sibuza abantu ukuthi indaba sesaba ukuthatha injection ikanti njalo enye into eqakathekileyo yikuthi inkokheli ziyabe zikhona zikhanye zithatha le injection ukuze abantu bebe legunya ukuthi hayi nxa inkokheli eziningi zithatha injection leyo kutsho ukuthi ayibi lotu njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayesaba ngenxa yokuthi le injection ivela eChina.
Bakhona asebesithi bona ijekiseni le evela eChina inga ingcono kulamanye. Wena ukubona njani nxa siqathanisa amajekiseni ona lawo?
Injections zeChina abantu abazesabayo nxa sinanzelela siyabona ukuthi iChina yona ngokwayo iyaqalisa ukuba lalo mkhuhlane we-COVID-19 njalo nxa sinanzelela siyananzelela ukuthi le nombolo zabantu abagulayo khona ngale yebo yebe ngabe befihla kodwa ziyakhanya ukuthi zintutshwana kutsho ukuthi babe lolwazi phambilini komuntu wonke ngalo mkhuhlane njalo siyananzelela ukuthi bona beChina sebesiba zingcwethi ezintweni zokwelapha abantu ngakho-ke mina ngokubona kwami ngibona ngani live vaccine iyabe ifanana lamanye njalo sizwile ukuthi basebenzisa indlela ezindala ezokuyilungisa evele zisaziwa ikanti la amanye ama-vaccine asebenzisa indlela ezintsha abantu ababengalaqinisa ukuthi hawu nxa sokudlula iminyaka emihlanu kuzaba njani ikanti siyanazela ukuthi le ivele abantu sebekwazi ukuthi nxa wenze ngalindlela uyilungise ngalindlela kuba kunje kufuna ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi hayi wona vele ama-vaccine nxa sikhangela ubungcwethi osobukhona lolwazi osolukhona ezintweni zokwelapha abantu mbona ngani umhlaba sowathitha wayaphambili kakhulu kwezinye isikhathi okwakuthatha khona iminyaka eminingi kwenzela ukuthi benzele ivaccine ngenxa yemtshini esikhona lolwazi osolukhona sokubathatha isikhathi esindlutshwana ngakho abantu kumele bakunanzelele konke khonokho.